sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuMbimbitho 2018 nguNtungamile Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphendu. Kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukutshengisa ukubana leli singathi i-biased.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Wonke umuntu uthengiselane ungena ma-regulations amaningi. Kodwa kakhulu nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, bona njengane sizathola okunye ukubane ngoba siyabe singena okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu e-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokho beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathi intambo ezempila kahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni besiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu ukungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokhu. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni la ngenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi umnanga kwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sokungumnyaka wokhetho.
Kusithengiseli ngezindlela uyemazweni Mnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe ngoba esakwazi uMugabe into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho. Kodwa singakhangela listile le-analysthengisela sibuntu ugcwele amankampani ama-China labantu abavela e-China abantshontsha izimali elizweni lethu lapha. Kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lama-China akhona lawo.
Kuluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe ugcwele abadabuka kwele-China. Imali etshontshwe ngenkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. Enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe. Kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanupf kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Babe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduke. Kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukutshengisa ukubana leli singathi i-biased.
Usomabhizimusi obesedalela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Oshivayo laye ule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratrack. inkampani African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayizithupha zamadola 62 million bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million abemba iDiamond abahlanganisela iJinani Marange Diamond baqanjiwe nganye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Ishwebs Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wange Colliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, iFamily of God, leZayoja, lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani avezwe namuhla abekulolu luhlu angaphose afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele sithi seHarare nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Owezokuthengiselana umnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kwele Nigeria lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uchasise okunengi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzeyazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi i-South Africa sinama-regulations, ezibase sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sewunama-goods nama-services. Esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawejayazi le-Afrika under esingathi ama-same rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ubonga ukuthi uyakugula ntijana, ukululutshwane esingawuthola kodwa nxa kuyeukuthi i-economy yethu isivukile ntijana, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane ungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyabe singela okuningi esingawuthengi sela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Lilo iqiniso, kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods and services okulutshwane ukuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement. Bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye. Kodwa uthuko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Afrika, i-economy yase-Nigeria, bathi bafuna umantijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultation. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
Umnumzana Masimba Kuchera uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Okay. selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU wobulawayo uMnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Batista Babatista, Pata Kupe Pata, Pata Kupe Pata, Pata Dizikenti Pata. We want to actually say very seriously, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. There is a sentence, we are going to finish what we started in 1999.
Evumela nalondlovu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo eseBuhera okuthi dissident alembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Khona kuyana mbona ngazathi kuhlala kudala uKhuphe esizweni. Uqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba yinto ezidala yonke lento. Ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa singabizani ngamagama anjani adala inzondo, ngoba mina ngicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngibuya insolidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
UMakhuphe simi ndawonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust. Sibone ngani umama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje nyamsekela kulowo mbono wakhe ukuthi athi hayi ngiyihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yiSite, iBupra, iWild, iNYDT, iSDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye lengatsha zeMDCT ezisuka kobulawayo iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuza kuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli zeMDCT ezilale nkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. la nxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Mxolisi Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Life Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla leMDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabangi ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe buzwa ukuthi uzancintisana iminyakeni eyisithupha elandelayo, ubike wayehle wathi abantu bafuna buse aze abe le minyaka elikhulu na.
Okuphuma kukhetho lwakule Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa kweminyaka emi eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labeZimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. UNkosikazi Sonile Nemawoko wasentanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe-Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala seMashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapha sikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but iklinikhi eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso yinto futhi sibile sikhala ngayo lathi ukuthi ngayo isibhedlela siyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe ledoktha ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa nkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamaklinikhi lapha kungangelamali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima bafuna imali. Akhona mara akachana amashoko yiko kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala maklinika lezibhedlela, unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisenzele amakliniki ukuthi lathi singadakele kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozawasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club uMnumzana Cosmas Chisale ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have 4 pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela ezokusebenzisana kwethu loZulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lokusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lokusiza abalenkinga zamehlo kanye la uhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingenzelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singenzelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lozulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association umnumzana Simeon Jamanda uthi kulusizo ukuba uzulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labo dokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukuyela bengazange babonane labo dokotela bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazange babonane labo dokotela akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health
ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amajumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamhla uzulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004 yi-provincial hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele kwenzeke ukuthi lathi njenge-province benefit. Kulesibhedlela lapho lesisebenzisa i-mission hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Dudunyathi uthi abala sibhedlela bathembe i-St. Luke's kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Thina lapha eLupane siyele sikhalazwe sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqondakiswa yiSt. Luke's Hospital kodwa usingumango njalo futhi sile zindleko eziningi ngokuthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane. Isibhedlela sona lesi lanxa umuntu nxa engahamba nxa ingarefere sesiyaphambili kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So sile sikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongenileyo omusha nxa angabuye ezosiqedisela isibhedlela sethu lapha eLupane ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela esisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukhomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio
kwale committee yeshayo critical care bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibedlela uzwile ukuthi sesineminyaka eminingi sikufoundation level yalo ifoundation yakhona layo isidilikela but as a health committee we are not privy to that information sokukithi-ke njengecommittee health ukuthi sikhangelisise ngixwayise u-chairperson wecommittee uDr Nobhode about that hospital nayibhakabe lo lwazi bese sibonisana ukuthi mhlawumbe si-find out ukuthi why silokhu esiku-foundation level ama-provincial hospital akula so kuyadingeka ukuthi lesisibhedlela sakhiwe sisevise uluhlu lwe-Mathebeleland-North
izabelo zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama-provincial hospitals kodwa zisebenzisa izibhedlela zama-district ezingelamandla kanye labodokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho, abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo lapho litshaywa ngama-wickets amane leqembu leWest Indies lamhla emini. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili namashumi ayithoba mnembili lethoba mnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke kwathi eleWest Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs aluwa ngamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu leWest Indies yile selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lilemiklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulithemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Luba besinqobile namhlanje besizadlala umdlalo wethu ukugcina sikhululekile kodwa akusenzakalanga lokho yikho ke akusoze kube lula emidlalweni wethu ukugcina kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo usisidla amahabule.
Iqembu leZimbabwe lizadibana nele-United Arab Emirates emdlalweni walo ugcina wesigaba se-Super 6 ngolwesine kuthi eleWest Indies lona lizadibana nele-Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azabhutsha imidlalo ye-Super 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti azancikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuphela gazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamakampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zefihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.